Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Nhlangula 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhona kade sikwenzisuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebe kukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokho.
Soludale ukufuthelana okukhulu kuzalo PF udaba lukasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKnel Chivayo yena othi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamadomu.
Ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yalephula okuyikuhulumende angakuthandiwe.
Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-United Nations eZimbabwe uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangelwe njengezitha. Abazama ukuziphilisa babaza okuchiyeneyo njalo abanye abafundileyo bathengisa inkuni. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla lezano PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKnel Chivayo lapho azwakala ezichaya khona isifuba esithi uthola amakontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Gumbiko lowe odio uChivayo usiqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zezanu PF ziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odiyole. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakutsho ukuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuyelwana okhulumelana amazwi. Kukhona kade sikwenzisuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebe kukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokho. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzani kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzani lomongameli susiba ngumuntu wokuthiwa sokumeleke kukhulunywa into ezimbi ubunjelwe lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi iChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usemabhizinisi esondele duzani lomongameli umongameli welizwe. Umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besithi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokho. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu kunje bakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi uthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukususa uChivayo duzane nomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa umongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi njalo kathi uChivayo kathi nkomo ngathi icala lakhe yilipi njoba kathi wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omubi ukuthi asamelanga sondele duzane lomongameli ukuthi kutheni. Ukuthi kutheni nkomo? Kambe umuntu onjana nxa edinga layo amathuba okuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ama-billionaire, ama-millionaire. amathuba kangabe khona kambe kathi kungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe abantu ababi abangamelanga basondele duza nomongameli abasebengabambi umongameli bamenzisa izinto abazifuna kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njalo umongameli izinto angazifuniyo.
Umnumzana Believe Gawulele ilunga lezano PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leTCCC umnumzana Sweden Chiroza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenze lana laye umnumzana uEmasemnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar projects yaphonguloba mahlaya kodwa tinasikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ukuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lokuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngunyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe. Ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelela.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-audio esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe izitha zakhe. Kungaba njalo yini?
Kulezi insuku kutechnology yamanje ethiwa yi-artificial intelligence kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba lukaJoyce Mujuru, bemgcona uJoyce Mujuru kwayotholakala kukhitshwa izintatheli izindaba ukuthi uJoyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo kukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we-America uDonald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe ibiyi-audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angaza ke sithi lokhu akwenzakali kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Sweden Chiroza lilunga leTCCC. Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso United Nations eZimbabwe, umnumzana Edward Callon, uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. UCallon wethu leyo mbiko lonamuhla emhlanganweni awuqhubele inhlanganiso ezizimeleyo phansi kohlelo luhlaziya ilungelo loluntu olumayelana le-Universal Peer Review on Human Rights. Kulezi qondiso ezifika phose ikhulu lamachumi ayisikhombisa 168 okumele zilandelwe emhlabeni wonke jikelele ukuze kunganciphiswa inkululeko kaZulu. UCallon uqhube umhlangano lo ngesikhathi eleZimbabwe lizama ukubumba umthetho olakho ukuvalisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ohlolisiswa kwamanje lidale lephalamende. Kulokudonselana ngokumele kwenziwe ngomthetho lo owaphoselwa kuZulu waxabanisa abantu okumangalisayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi i-PVO Amendment Bill iqakathekile njalo izamisa ukusetshenziswa kwenhlanganiso lezi ukungenisa elizweni imali eyokuzama ukugenqula uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Amazwi lawa ayabonisa ukubana ezinye izizwe zimbona onguye okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu zebe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu nokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanenginengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo so konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende obusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yaliphula okuyikho uhulumende ngakuthanjiwe.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele zimela amalungelo oluntu?
Kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube lenyathelo uhulumende ongalandeli isisekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo bezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi side ngenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that. La ma-NGOs ayisikho ukuthi yinto ludaba lwemali ludaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona so yikho okuxokule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandela isisekelo abe ngohulumende oyenza izinto ohlonipha la malungelo oluntu konke lokho kuningi kuzaphela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo ezibhekane lesimo esibi somnotho sezivaza okuchiyeneyo kube labanye ikakhulu abasakhulayo abafundileyo abathengisa inkuni ukwenzela ukunakekela imuli zabo, kubika uEzra Chisa Sibanda.
Elokitshini lemakhandeni baningi ababaza-ke amasofa, imbheda, amakhabothi lokunye okuthengiswayo. Mnumzana Clifford Ndlovu omunye wababazayo.
Baza ama-wardrobe, baza ama-kitchen unit, baze ama-room divider lamakhabothi, baze lembheda.
Mnumzana Busani Ndebele yena ubaza amakhabothi.
Construction starts from ama-planka ezijoyinisele kuze kuphumise kulisofa. Lo msebenzi wasuka nge-18 years ngiwenza.
Yabopho makule ndawo yabathengisa ekubazwayo. Mnumzana Khuzana Mlambo ngumphathi wali ndawo.
Sithengisela nje khonapha koBulawayo khonapha abantu abaningi singindawo endala le. Indawo le iphilisa abantu hashi bona bodukisi thina sodwa esebenza lapha but nabantu nje eze community la.
Abanye njalo abagoqela abafundayo emakolejini ezifundo zaphezulu bethengisa inkuni edolobheni leli ukwenzela ukuziphilisa. Unkosana Immaculate Baya oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyagalombili 18 ngomunye wabo.
Lokho yaba ngu-tourist ngoba khona vele kuthengiseni inkuni ngathengiswa ngo-$10 yabuya khona dolo ngathengiswa $20 kuyakuyi-$2 so vele kunzima.
Omele iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abantu kumele bazame ngamandla wonke ukuzisebenzela njengalaba ababazayo okuchiyeneyo lokuthengisa inkuni kulokuhlala bekhalakhala.
Ingqondo okuhlala sikhala ngokuthi sidinga imisebenzi kwesi sikhathi awusisebenzeli kodwa ukuvuka sizenzele kusenza sibe ngcono.
USenator Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelele webandla eliphikisayo le-Citizen Coalition for Change uthi ukwanda kwabenza imisebenzi yezandla kuveza ukuba umnotho welizwe usugugudekile okumangalisayo.
Ilizwe limi kubi, abantwana kabasebenzi, singathi about 80% of abantu bakithi sebe ku-informal sector.
Umnumzana Winos Dube umgcinihlalo wabahlali bakoBulawayo oweBulawayo United Resident Association Bura uthi abangatholi imisebenzi kumakhampani azimeleyo lakuhulumende bazama amandla wonke ukuziphilisa.
Abaphathi bedorobho bakunanzelele khona futhi kambe abantu laba bazama ukuzinceda xa basebebonakala ukuthi banjalo badinga usizo abazama ukuthi bahlelelwe banikezwe kumbe izindawo ezizaba lezindlela zokuthi bahlanzeke kube lezambuzi.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi bayaziphilisa abantu abaningi elizweni ngenxa yokuswela imisebenzi.
Abantu abazisebenzayo sokuyibo abaphakamisa i-economy yeZimbabwe bephathisa uZulu labeziphathisa.
Ohlaziyo ezombusazwe ezomnotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya Uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende uthi abenza imisebenzi yezandla ngabantu abaqhatshwe njengalabo abakuhulumende lamakampani azimileyo.
Abantu abaningi phose 10 million izalwane zeZimbabwe ezifuna kumbe ezidinga umsebenzi obhadalayo kazi kuzuzi. Abantu abethu phose 3 million abalama degree, abanye balama certificates bangolova. Umshikashika ye ngumsebenzi. Kodwa kawubhadali phela, kawula pension, kawula medical aid, kawula pay slip, akula job security lapho. Singayengwa nguhulumeni wezanu PF othi yena ukuthengisa umbhido emgwaqweni ngumsebenzi, hayi ayisikho.
Nanxa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengezisebenzi zeZimbabwe Congress of Trade Unions yabaqashi eZimbabwe Chamber of Commerce zisithi inani labantu abangasebenziyo ledlula kwesilinganiso sokungamashumi ayisishiyagalombili 85%. Uhlangothi lukahulumende olubona ngamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi bedlula kancane isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% kuphela abangasebenziyo elizweni jikelela. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngeza Jesus Bani.
Wezi pathelane leMelika kumkhankaso okhetho lwalomnyaka udaba lwemibhobho luqhubeka lusehlukanisa imibono kaZulu. Umongameli Joe Biden uthi akwethule umthetho ozavimba ukuthengisela uZulu imibhobho elobukhali ama-assault weapons aphikisana laye. Umnumzana Donald Trump yena uthi uBiden usefuna ukuthathela ilungelo labanini bezibhamu elikusisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns uqoqe udaba elilwethulelwa nguChris Gande we-VOA Studio 7 oluveza ukuba uBiden wakhuluma ngalolu daba ngemva kwelanga lapho indodana yakhe yatholakala ilecala lokuqamba amanga ngokusebenzisa izidakamizwa ukuze enelise ukuthenga umbhobho.
Umongameli Joe Biden utshele abomkhankaso okhuthaza ukuqiniswa kwemigomo enqabela ukuthengwa mahlayana kwezibhamu esigodlweni se-White House ngolwesibili ukuthi udinga uncedo lwabo ukuqinisa imithetho enqabela ukuthengwa lula kwemibhobho.
We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many
people. Kumele sinqobe labo abafuna ukuthi imbhobho ithengiswe mahlayana, abayilungisayo, labezombusazwe abafuna ukwenqabela imithetho ebalulekileyo ephathelane lemibhobho.
UBiden ugqugquzela ukuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho nguhulumende wesizwe, hathi izabelo. Wasola abebandla lama-Republicans abazama ukuvalwa kogwaja lwe-Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives kumbe ATF olulwisana lamacala adalwa ngemibhobho.
It can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro.
Awungeke wathi ufuna kube le mithetho ngapho usithi kudilizwe ugatsha lwe-ATF. Ngeke kulihlazo.
Ucwaningo lwe-Pew Research luthi abantu abayisilinganiso soyedwa phakathi kwabathathu balesibhamu. Umongameli Donald Trump watshela inhlanganiso eyiyo enkulu egqugquzela ukuthengwa kwezibhamu ngoZulu ukuthi uBiden ufuna ukubathathela lezi zikhali.
If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns.
Nxa uhulumende kaBiden engaphiwa elinye njalo ihlandla lombuso bazalithathela imibhobho mpela mpela.
UTrump uthi ilungelo lokuthenga imibhobho lizalondolozwa nxa engakhethwa, kodwa nxa kungakhethwa uBiden akusoze kube njalo.
Bengangena ilizwe lethu lizadilizwa ngendlela ezijiyeneyo. Isahluko sesibili sesisekelo sombuso siyahlaselwa,
kodwa kungaba yimi akusoze kube njalo.
UTrump utshele inhlanganiso yeNational Rifle Association ukuthi abanini bemibhobho bazabangela ukuthi anobe kukhetho.
These are great patriots, these are great people, and we're going to do things.
Laba ngamaqhawe oqobo, siza kwenza konke ngendlela engakaze ibonakale. Siza nqoba lolu khetho ngesilinganiso esingakaze sibonakale.
Imbali kaTrump kudaba lwemibhobho ngesikhathi engumongameli yiso isizathu sokuthi engavotelwa njalo, kutsho uBiden.
Our Travis has told the NRA convention recently. He's proud of the quote, "I did nothing."
Engimelamayo utshele inhlanganiso ye-NRA ukuthi ke ngimlingisele angenzanga lutho ngodaba lwemibhobho ngesikhathi ngingumongameli. Ngokungenzi lutho wengezelela isimo esivele sisivi.
UBiden wakhuluma ngokwemibhobho ngolwesibili ngelanga indodana yakhe uHunter watholakala elamacala agoqela lokuthenga umbhobho ngokungekho emthethweni. UJoe Biden kazange akhulume ngokutholakala elecala okwendodana yakhe, kodwa wethula umbiko wokuthi uzaqhubeka ehlonipha ezomthetho. UHunter Biden umntwana wakuqala kamongameli welemelika otholakala elecala, njalo ukhangelelwe ukuthoniswa amanye njalo amacala aphathelane lemithelo. Lolu daba lulotshwe nguScott Stearns, intatheli zindaba ye-VOA, lwethulwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenza iphutha elimangalisayo kulandela ukutshela kwakhe umkhokheli wakwele Russia ukuba elemelika selisekela ngamandla ele Zambia lele Malawi ukwenzela ukukhawulisa ele Zimbabwe. Kodwa abakhona njalo abathi Mnangagwa wayitshaya ekhaleni loba nje kwakungamelanga akubikela uPutin kwaziwe ngabantu bonke. Ele Zambia lithi selidingisisa ukuba bazaluphatha njani udaba lolo, ukuthi ele Zimbabwe lithi lokhu lidlelana ngemfanelo lele Zambia. Elemelika lona lithi galika fulateli ele Zimbabwe ngoba liqhuba inhlelo eziningi kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okuba ndlale ZANU-PF lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
I-diplomacy iqakathekile. Ngabe lokuphoxana okukhona kulendlela zokukhuluma ngakho ayisoze sihambe siqala ukukhonona sesithathana khona le Moscow. Kuyakhulunyelana njengabantu omakhelwane.
Babu Gawule, abantu bathi hey, umongameli ukukhuluma eceleni la, ubona njani khona?
IZambia leZimbabwe ngamazwe angomakhelwane, njalo iZambia yiyasincedisayo ekutheni silwela ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Iyo abantu abasinika indawo, abasinika le nto yasincedisayo kakhulu. Okawunda basincedisa kakhulu, bencedisa ubaba uNkomo ukuthi kuliwe ilizwe leli salithola ngokubana kwaba le mpi eyaba khona sincediswa yibo Zambia. Kodwa kathesi sekusenzakala ukhokheli lobo sobukhona kathesi sobungani sobuphuma sobulahleka sobusenza ukuthi budale ubudlelwane obukhulu kakhulu nabantu abanye abanindizela abanye, kumbe ngithi le America yona leyi e-US esethile ama-sanctions. IZambia ngabe iyakuvuma ngabe ithi yona hayi phela lungisani phela leZimbabwe ngale njengalokhu kuzokukhuluma ngoba Ramaphosa kodwa uHashi labana abakhulumi ngakho, abakhulumi vele ngakho ngisho, kodwa babhizi nje ukuncedisana le-America esenza into zabo. Umongameli bekhuluma iqiniso kodwa ubenyeya kwasokuphumela nje ngaphandle.
Ye baba Ngwenyamuzi yakhuluma lapha uthi hayi ukhanya ngazani vele eZambia khona ngale inkokheli yankhona kayilinandaba lokhona ukuthi kulungise okuhlupha eZimbabwe njalo lokuthi benze njengalokhu kwenzeka lingaba Ramaphosa labanye kuyakanti kuyaxega phela
khona. IZambia kayilandaba ukuthi eZimbabwe kumi kanjani. UNevasi Mumba wachwena wathi ukhetho lweZimbabwe kalulungisiswe, kulokuphocana, kulokuxabana, kulokucila. Silungise futhi lapho kukhulunywa ubaba ugawule izikheziso lezi ayisizo azibeyanga azibengilwanga eZimbabwe zabekelwa izigangi ezikwisa ezincedisana lombuso ukuncindezela ama individual sanction uhulumende weAmerica bayekwaAmerica umuzi wabo mkhulu kakhulu lapha eZimbabwe i-USAID ingenisa izimali eziningi iphepha yama-HIV AIDS kulaba abosubusiness abaningi abasebenza leAmerica akusoqiniso ukuthi iAmerica iyaxabana leZimbabwe kulabantu abalutshwana nje abafakele izijeziso kunjalo nje kufanele sithi respect i-sovereignty ngoba okwenziwa iZambia ubudlelwane nabo leAmerica akulani lathi lathi ukucabana kwethu leAmerica akulani leZambia ngathi asingakwazi ukulungisisa umuzi wethu asozolungisiswa ngu-HH u-HH ngumuntu owaziyo ubudlelwano abamazwe akula kuncindezelwa iphethe labo luhamba kuhle akula ziboshwa amazambia akula e-South Africa kulamaZimbabwe angu-3 million asomazambian kutho ukuthi ubuphoxo lobugebenga buseZimbabwe nxa kunjalo akuncedi lutho ukuthi umuntu ayekhuluma ngakho eMoscow esefika ulungisisa labangani bakhe abaseduze lapha ngiqhuka ngakusho wathesta
ye baba kawula ngena khonapho amafutshane sebe
nxa ngikhangela i-America mina ngokuyibona kwami ngathi iZambia nxa isenza khona okwekwenzayo isala ukuthi kuthiwa ithande umakhe even though ibhayibhile ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kodwa thina singabantu bonke abensunde e-Africa lapha singumakhelwana uyazi ama-Americans asike sikhumbuzaneni yibo bancindezeli salwa ukuzikhulula kibo bancindezeli laba ayibe yibo abasebenza lama-British kathesi abantu laba into abayenzayo embi kakhulu yikusincindezela yokuthatha umnotho wethu kodwa bese bephenduka ngale bezenza ngani bona yibo abantu abangcono bayazi idemokrasi nalesi sikhuluma ngayo kanti sikhangeleni phela yibo abantu labana be-slave trade yibo labana abantu kathesi obhideni abanikazi bezidera.
Lapha lizwe umnumzana Joyce Ngwenya ingcweti kwezombusazo ngenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions lo mnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njani Studio 7 siyabonga kakhulu ukuzwa Studio 7 umsakazo ositshela iqiniso esikhathini esiningi kodwa ke mina ndokumangala okukhulu ukuthi shuwa umuntu osapota iZANU PF eZimbabwe sihlupheka kangaka uphelele kuhle yini ekhanda sihlupheka kangaka akulungi lutho how many years nxa umuntu umthanda kodwa ngaye sesenza kubi kumele umsole nathi sasiyisapota iZANU PF sifika kudala sasiyizaphu but now sisehluleka vele umuntu akazahlale iminyaka eminingi even eseza kuhle i-change iyadingakala asibende change bantu bakithi abantwana bethu baza kufa bengayazi imisebenzi bangazi ama-pestive bengotshekesha bebulawa ngontshenku indaba zokuthi ilizwe lifile ilizwe libuswa ngamasela igebengo
sasakaza Studio 7 linjani hhayi mina ngiyaphila ngicela ke i-odeo yami leyi ifunde hhayi sibona nje indlala esezimbabwe lesimo sakhona akulamsebenzi akulamali akulani indlala ibhahile ezindaweni la umsebenzi njengoba wathola imisebenzi ezaba khona akulamsebenzi sithole nzima mpela hayi isimo lesi siblaye la mali khonaokwamazigi sizothiwa kule mali amazigi sikubonele emafonini asikwazi ukuthi iy'mali enjani la umbala wakhona ankaze ngiyibone lami ngizwa kodwa kuthiwa imali elohloza ngake ukuthi ilohlonzi ngathi emafonini
heyi mina bese ngithabile zothiwa kule ndege engabonakaliyo ngingakazwa kahle ukuthi ngiyemali yakho bese ngisithi ngekamnankaka hayi nkosi yami kanti nakayiwi ngani okobhizi okhe ndidlalisa imali ndize emoyeni imali engakasho abantwana bezimbabwe belilamba hayi omnankaka wabona bakithi hayi nkanishe kungacabangela abanye abantwana yho hayi mnankaka kanti yakhe kayiwi ngani ndiza mtshanelekhe bhodala emazweni mbhuluza besidla imali yelizwe yedwa labangani bakhe hayi labo rabishi bezanu pf lapa nawuchabanga wasenza ngekhululayo labo phugeni bakhe kathesi bangaphi kathesi bathule zwi sebemosha kuphi manje kuba bengobomamosha babe Ngeze zangani kulento ezwayo abayenzayo berikhola abantu nganto akukhona abazakwenza ukukhulu kadapha besileka lokufaka abantu bakhona besithi bamufaka ba right.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landela koko sithumela imibono kunombolo sithi +12024650318. Lingakhohlwa iLive Talk elandela iguhlelo lwanamhlanje. Namhlanje siligqibake lapha. Olivalelisayo umthaba kancube sithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.